Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 15 kuNkwekwezi 2022 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba ababoleke imali.
Sikhuluma kanje besilohlelo ebesilulungisa lelinye lamabhanga, uhlelo lwabalimi abangabantu abatsha ama-youth ekade besikhangelela ukuthi baqalise ukuthi bahlanyele ngo-August.
Kulabanye abathi amabhanga kababaniki imali.
Amabhizinisi amancane kuyahlupha kakhulu, kakhulu asikahlangani losizo oluthize silithola kumabhanga.
Inhlanganiso ye-EduLink ithi ilungisela izifundi amaphepha aqondileyo okufunda kwamanye amazwe.
Manje ofika lapho eNampundu, ngithola abantu ngathi isitukhwani, abanye ngathi banjani abantu laba.
Lo ke ngowalwa impi yenkululeko enguviyo lezibra. Umculi olodumo uDeborah Fraser kasekho. Salathulula ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. EleZimbabwe lithi lasebenza ndawonye lababedinga uPortrayus Mpiranya wayedingwa ngeleRwanda esethuswa icala lokubulalisa abantu abaningi ngesikhathi sempi yomvukela kulelo lizwe okwabulawa abantu abaningi. EleZimbabwe lithi lenza konke okwakufunakala ukuba kuvezwe konke okubi okwenziwa nguMpiranya wafela eHarare. Uhlangothi lwe-United Nations Residual Mechanism lusanda kubika ukuba uMpiranya wafela kweleZimbabwe. Abaphethe udaba lolu bathi eleZimbabwe kaliphathanga ngemfanelo udaba lolu. UMnumzana Frederick Shaba ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe utshele iStudio 7 ukuba bakhulumisana ngemfanelo lalabo ababedinga uMpiranya. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba aboleke abantu lamankampani imali yokulungisa impahla lokunye. Kodwa kulabanye njalo abathi osomabhizimusi abathuthukayo ngabalani lodaba lolu. UMavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Uhulumende wavimba ukuba amabhanga aboleke abantu lamankampani imali, waphinda njalo wathi kulezinye inhlelo okungamelanga zibalwe kulokhu. Izolo kusihlwa umphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe, uMnumzana Mthuli Ncube, wethule umbiko othi uZulu uselelungelo lokuthenga ukudla kwamanye amazwe. UNcube uthi kuza kwehliswa imithelo yokudla okuthengwa kwamanye amazwe ukwenzela ukuba abantu bethole ukudla ngemfanelo. Loba kunjalo, osomabhizimusi bathi kuyamangalisa okwenziwe nguhulumende ozama ukuvimba ukugugudeka kwedola leZimbabwe. Okwamanje idola leMelika libiza amadola angamakhulu amane, 400 Zimbabwe dollars, emkambo wemali wensitha. Osomabhizimusi bathi lokhu kuzaqhubekela phambili loba benganikwa izikwelede ngamabhanga. UMnumzana Angleston Sibanda, okunhlanganiso yabalimi eye Green Africa Technologies, uthi inhlelo zabatsha zilakho ukubhidlika ngenxa yokuvinjwa kwamabhanga ukuba anike uZulu lamankampani izikwelede.
Isinqumo sikahulumende esokumisa ukubolekiswa kwezimali ikakhulu ebalimini, thina njengamakampani asebenza labalimi kusiphambanise kakhulu enhleleni zethu. Sikhuluma kanje besilohlelo ebesilulungisa lelinye lamabhanga, uhlelo lwabalimi abangabantu abatsha ama-youth ekade sikhangelela ukuthi baqalise ukuthi bahlanyele ngo-August. Sokuhle kwaphambanisa lonke uhlelo lonke ngoba ibank kade sivumelana ukuthi leyo bank izabanikeza izimali zokuthi baqalise. Ngoba njalo sisebenza sile silomgomo kumbe i-target. Siya exporta thina sihambisa izilimo zethu ngaphandle kwelizwe. So siyabe silama order kade sikhangelele ukuthi siwa supply siwahambise ngesikhathi esithile sebe sivumelene. So bese sivumelana le bank ukuthi ibank inganika abalimi bethu izimali bazanele ukuthi balime sihambisanelise ukuthi sigcwalise leyo order. Khathe simase kunje konke sokulize akusasebenzi.
Usibanda uphinde wathi
ngabe bathe besenza njalo bakhangela ukuthi iwapi amanye ama sectors aqhakathekileyo acontributor kwi-economy. Ngoba thina abantu thina silima okwe izilimo ezincane lezo kuthiwa i-horticulture. Singabanye bakhona abaletha yona leyo foreign currency efunakalayo nxa sikhihambisa izilimo zethu ngaphandle kwelizwe. So nxa sesihlesa abalimi bethu bengasatholi usekelo lwezimali kutsho ukuthi lo hulumende laye kaseze ukuthola ke futhi imali yangaphandle kwalini kwamanye amazwe yamanye amazwe ayidinga kangaka. So umthetho wakhona nje awuzange ucatshangisiswe kahle.
Uyakhala lo nkosazana Patricia Vundla, umqondisi wenkampani ephekela uZulu ukudla eye True Elegance.
Hey, indaba leyo yokuvalelwa kwamaloni leyo isizayenza impilo ibe nzima kakhulu ngoba phela sithembele yona entweni eziningi ngoba sisuka ku-COVID kunje abantu baye bengelazimali. So sibe sesirelaya kumaloni wona lawo ngoba i-capital kayikho. Impilo inzima sesilamabhizinesi aqalayo, silamabhizinesi vele amanye vele ekhona. So nalaba besuka phansi afuna imali abefuna ukuncediswa, so bekusinceda kakhulu masiyithola yena le iloan.
Umnumzana Believe Gawule ongusomabhizimusi njalo okubandla elibusayo uthi amabhizimusi athuthukayo kawatholi imali emabhanga, ngakho-ke iningi labo kalizihluphi ngokwethulwe nguhulumende.
Amabhizinisi amancane kuyahlupha kakhulu asikahlanganile sizo oluthize zilithola kumabhanga. Amabhanga kasincedisi ikakhulu ekubolekiseni izimali, baboleka bona abalamabhizinisi amakhulu abayibonjalo abathatha imali lezi besiyazimbazulisa emkambo bedulisa bekhweza lama-rates. Yikho kwenzakalayo kakhulu emumeni wezimali okhona kathesi.
Ugawule uthi uhulumende uzama ukuvimba okubi okwenziwa ngabanye osomabhizimusi.
Umumo lo okahulumende okumisa ukubolekiswa kwezimali ngamabhanga kube linyathelo elithathwa nguhulumende kuzindlela zokuqeda ubugwelegwele obukhona phakathi kwendaba zezimali emkambo yensitha le eyiye silimaza amandla emali yelizwe yokuthenga. Sikubona lapha bonabo abantu ababolekiswa izimali laba yobatholakala njalo besiyakwenza ukuganga okungaphezu kwamandla ngaphandle lapha. So ngawo-ke amabhenki aboleka abantu abalimaza kakhulu imali zakho neziningi zisetshenziswa ukulimaza imali isisindo samandla emali yethu. Kuningi okubi okwenzakalayo ukulimaza umnotho welizwe.
Ugawule uthi okwenziwe nguhulumende kuzabisela muva amabhanga.
Engibunanzelelayo ukuthi kakhulu kuzatshaya kakhulu abamabhanga ikuthi into yonke nxa ibuya ezama ukuvala ububi isuka isebenzise nzima lalabo abaqondileyo ukusebenza kuhle abayibo bade bezibambela kuhle imisebenzi yabo. Kuthi-ke lezi gangi into yakhona nxa kuzama ukujeziswa izigangi kwese kugcina sokusafa labanye abantu nje abazisebenzela kuhle. Sokukhona kathesi ukuthi into leyla nxa izasebenza abanye izabasebenzisa nzima kakhulu izaletha ubuhlungu obuthile kodwa-ke ngezinye indlela kuzaletha njalo ukuvalela amasela ngoba ububi lobu busenziwa ngabantu abatshiyeneyo abanye kade bengakaziwa abangaziwayo yiko okukhona. So ngako uhulumende uthethe leli nyathelo ukuthi abone ukuthi uyavala izikhala lezi ezifuzayo.
Uphinde wathi
ngoba nxa u-finance and economic minister uMthuli Ncube evala isikhala lesi amatsotsi ayavula esinye, xa kuvalwa lapha ayavula esinye. So kunje nje kwenziwe khonokho sebevulile esinye sebedingile indlela lapha indlela abaza kuhla ngayo indlela engcolileyo futhi njengayena le indlela abazisebenzisayo laba bantu ukuthi balimaze umnotho welizwe.
Umnumzana Joseph Chuma laye ongusomabhizimusi okubandla lezanu PF uthi bekumele uhulumende ahlolisise okwenzakalayo engakathathi isinqumo sokuvimba amabhanga ukuba abolekise imali.
Bekumele bekhangele lawo makampani abacabangela ukuthi aya abuse imali ngokuboleka emabhanga bese bengenisa ku black market, kube yibo bona labo abathagethwayo bemiswe, hathi ubona kumiswe amakampani wonke lamabhenki wonke ubona angasabolekisi imali abanye abantu ababevele beyidinga befuna ukusebenzisa ngendlela eqondileyo.
Uchuma ophinde wathi
uhulumende wavele wazitshwa eqala ukungena ngo-2018 ubana uzaba nguhulumende olalelayo. Ngiyathemba ubana bayalalela bayezwa ukukhala kwabanye abantu nxa bekhala ukwenzela ubana kulungisiswe ngendlela epheleleyo. Ye babezama imizamo yokuvala lapha nalapha njengoba nje ubona ukubana abelungu basilwisa ngendlela emangalisayo, bafuna ubana umkhono wethu lo ubhidlike ufe kuze ufike esigabeni sokuthi abantu bagcine bevukela uhulumende wabo.
Kulabantu abaningi abasola okwenziwe nguhulumende ngoba usubhidlika umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namhla lenze umhlangano wokubonga abantu abavotela amalunga alo eGweru. Umnumzana Gift Ostadlos Ziziba uthi lokhu ngokunye ukukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Elinamuhla siseGweru eMkopa, lapho-ke esihlangana khona lezi zukulwane zaseGweru eMiglands. Sibonga abantu beMkopa ngokuthi votela kuma-by-election njengoba likwazi ukuba ne-TCC inhlanganiso entsha. So sivumelene ukuba nenhlelo esizaziyenza yikubana ke sibonga abantu ngenxa yokuthi bama ngathi basivota-ke basivotela isimo selizwe sinzima. Siphakula i-program yokubana sizayenza njani sikuparlamenti ukubana siphushe indaba yokubana ke impilo zabantu ziyenzwe zibe ngcono, kulungiswe njalo lokumeka sure ukuthi siya ekhuluma izinto ezifunakala ngabantu ukuthi ama citizen centric policies. Sisedalele eparlamenti nasecouncilini ukubana sithuthukise impilo zabantu. So i-victory rally le ngeyokuthi siphakule i-program yethu kubalaleli basemiglands lakulizwe lonke ukubana sizahamba njani njenge-TCC, njalo silungiselela ke ukuya phambili ukubana sizayenza njani ukubana sibe lamanye ama-MP amaningi ikakhulu emaphandleni. Silungiselela ke umkhankaso ka-2023.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change wexoxa le-Studio 7 eseGweru eNkabazwe. Wezemaphandleni namhla sesigabeni seMangwe esabelweni seMatabeleland South, u-Ezra Jesus Banda uxoxa lowalwa impi yenkululeko.
Ye, igama mbani la, hlala nabehlathini la.
Igama elekhaya kwakunguRanka Dukhube, lempini kwakunguDaniel Masibisane.
Daniel Masibisane?
Yehe.
Lapha ngihlangana nawe lapha, kungapi la?
Lapha kukongwanyana eBhatanani Village.
Bhatanani Village?
Ye.
Ye, asizwe-ke lapha-ke Masibiso.
Ye.
Ela elilwe lamaqini lesithupheni kuthiwa ngubani?
NguRanka Dukhube.
Ranka Dukhube. Isikhalanga lesi. Ye. Wena ke ngiyakubona uhlala la. Uhambe nini empini?
76. Ngiyowufaka JZT kaJosenkhona.
Kwahamba njalo uthi uze empini wawunga?
NgangiseGoli. Kwasekuthi elusaka kumaradio sebekhuluma bakaJoshua Nkomo. Bethi yeyi bantwana bethu, yeyi ilizwe labokhogo benu liyahamba. Inkosayo ngase ngithi ilizwe labokhogo alenge lihambe, mina ngikhona okungcono ngihambe ngiyokhulula ilizwe labobani labokhogo. Yikousuka kwami eGoli ayenomngane wami uthiwa uMosi. UMosi wayesebenza komunye umlungu edrive imoto ehambe ofaka umlungu wakhe emsebenzini. Sasoorganiza ukuthi Mosi, yo imoto yakho ide kuphani sina sithathe le moto emlungu sithele ipetrol sihambe le moto le
lijoni moto emlungu
ehe siza sase chiya ngapi eGabron amanje trase ikhatha le moto sase kade sase three ebutswana lapha la zafika sayimisa moto kade misa moto sathi hayi lisivizela amapolice amapolice abathi awu libasa nga sathi hayi namapolice hayi bathanga ngizaba amaphasaza ngene bathi ngina amaphasaza ukuthi awu yes madoda likhala ngani sathi hayi thina singabantu bezimbabwe so sesiyolwela ilizwe lethu imoto lesinayo le ngiyomlungu esebenza umngani wami okwa uMose manje sesithathi izizela umango omlula ifoni zomlungu nansi lefoniyakhe ifoni nansi base bethi okay hayi beyanike lapho base beyifonele umlungu mlungu imoto inga bathi hayi imoto isejaradeni evoy bathi hayi imoto aseGabron hawu njani bathi aba bathi labo kade ngabanga bathi ngabezimbabwe bathi a manje singabantu bayanga bathi baye elizweni eZambia bathi libanikeze 1000 libatshele ukuthi ma bengavela khonale ma bephila bebuyele futhi yes after 2 weeks babese buya bathi madoda lilungise after 3 days siyalithatha selihamba kwabuya ke sesibuya lapha sabona imoto emnyama ele flag phakathi mina ngidihlambe sihamba ngemoto thotshe peche 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 ngithwase siphakathi kumafrimathinyana okungaka hawu madoda lapha sihamba njani ah ngizo ngenani sibo singena kuloku frimathini bayimbayimbayimbayi ngizabethi losaka 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 ah ngithi ngiyawuthi ngithola ukuthi sesiyehlisela isaka ma siyehlela isaka ngithola ukuthi sokulezinye imoto ezilenyawo ezingapha somavesi sesingeniswa phakathi imoto lezazisuka laphana phethe 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 ngeganga 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 ha manje ofika lapho enampundu ngithola abantu ngathi yisitukwani abanye ngathi banjani abantu laba awusiyehlisa kade angikakubona mina ngamvaka isutu 2 days khona lapho siyesuka khona lapho kwabo kuthiwa sibhaliswa libhaliswa sibhaliswa sisoka kusuka namhlanje igama lako ngubani ngudaniel masibisana sithe ngubani ngudaniel masibisana adiya ah kwade ngilama sahleza kuthiwa hayi siyahamba siyohlangabeza unkomo uthatha abavele bekhona babeyazi kuthiwa kla awuyazi lutho
ya hoy hof hof hayi korina hof 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 komando hof
ngamaphani
hof hof komando hof 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 komando hof hof hayi korina hof hof
masiyothi labantu bakuthiwa roll nobunyonyo obunye kade bekuthiwa amakomandos obubomvu so abe awuthiwa roll khonapha sauth
urola phansi wena
urola phansi ubunyonya bulume kuqala phansi sesuka lapho kule zivaya zengulube kwakuthiwa zatshiywa ngaleswapo
ya
kwakusuka lapho kwathiwa roll khonapha yiko lapho kwaphela isuti yami yonke emadakeni engulube ngaphuma ke lapho sengimutsha ingqondo le yayisekhaya ingasekho
siyabonga kakhulu ke ezothisa sibanda saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo singangeni kusigaba esilandelayo sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane selimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele South Africa kule mgaba emibili ye-Omicron elefinland namhla libike ukuba selifuna ukungena kumanyano we-NATO loba umkhokeli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin engakuthakazeleli lokho. Sokwesikhathi sezamasiko.
Senamasiko senzi umandla loba bamkhulu babe lobola usenzi.
Namhla sixoxa ngenhlelo zikaZulu lomnumzana Bonman Khumalo. Isikhulumeli sikabulelani Lobhengula wakhethwa umdeni wakokhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikamthwakazi.
Msakazi, ngiyabingelela ngaphandle nje kokuthi kuseselabo Youth Day, labo Women's Day, into enkulu lonyaka inkosi efisa ukuthi iyenziwe ibe enkulu yisikhumbuzo senkosi uMzilikazi mhla ka 10 September 2022 emhlahlandlela abantu abalungiselele lonyaka imhlahlandlela 10 September siya ngokunengi bethu kobulawayo imhlahlandlela bayazi abantu is just 17 kilometers away from ibulawayo yilokhu nje okumqoka mhlonishwa ukuza sihlanganisa isizwe isikhumbuzo senkosi uMzilikazi 10 September 2020 inkosi ke iyacela ukuthi abantu indawana zonke asiqoqane sihlangane khona emhlahlandlela
sikhathe kanganani isikhumbuzo lesi babakhumalo
usuku lokudlula emhlabeni umbe ukukhothama kwesilo sakithi uMzilikazi lubaluleke kakhulu ngoba uMzilikazi nguyena msunguli wesizwe sikaMthwakazi yilokhu ke usuku lolo lika 10 September 2022 isikhumbuzo senkosi uMzilikazi sibaluleke kakhulu ngoba siyisizwe nje uMthwakazi sabunjwa sakhiwa yileyo nkosi uMzilikazi kaMashobane yilokhu kubaluleka kwalolo suku yebo mhlonishwa abantu sebengathi ukuthi engani lo bhengula sikaze sibe nezikhumbuzo zakhe kuza kwenziwa lokho kodwa vele lesisizwe umsunguli waso uMzilikazi kaMashobane soke kubaluleke kakhulu ukuthi sihlangane emhlahlandlela ngo 10 September ngoba isizwe simi nje sasungulwa uMzilikazi kaMashobane yikho kubaluleka kwalolo suku ngithanda ukusho ukuthi yebo awu inyama yabi ingayami ntabe sichayela ngenyama lolo suku sizahlatshwa izinkomo kudliwe njengenjwayelo abantu abeze kuvele nje hayi siyabe sihlabile ngoba vele kuyazila kithi ukuhlangana kungelagazi kuyabe kuhlatshiwe ngeqiniso abantu abeze ngobuningi babo kuyadliwa sisukele city hall izikhathi zizazisho uma sokusondela isikhathi kodwa ke njengenjwayelo siyagida siyadla inyama iyabe inengi kakhulu
valelisa abalaleli Khumalo
ngiyabonga kakhulu ithuba ngiphe lona umbiko usuhambile hayi sizazilandelela ngezinye indlela kodwa umbiko usuhambile bantu bakithi asihlangane emhlahlandlela 10 September 2022 ngiyabonga msakazi
ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge uMnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo ukuba yinkosi yesizwe sikaMthwakazi asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo kodwa manje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Njengensuku zonke kuba kuhleke kuba nihlangane badlaleli abathandekayo. Sibonga njalo ithuba lelo ukuba sihlangane lapha kulolu hlelo lukavuselela umoya emsakazweni kwestudio 7. Namhlanje sizake sikhangele indaba ephathelane lemuli kube lomndeni. Ukuthi kanti ilizwi lithini ngalabo abantu abahlala ndawonye engathi mina ubaba lo mama labantwana singalibali ukuthi esintwini sakithi ubaba kuyena ozala kuphela kodwa lowo muntu olingana lo muntu onganguyihlo nguyihlo lo muntu olingana lo nyoko nguyoko isintu ke sasigoqa njalo sigoqa njalo abantwana baso ukuthi bakwazi ukuhlonipha abantu abadala sizakhangela ke encwadini yezaga isahluko sokuqala sizabala nje amavesi amabili ivesi lesishiyangalombili lelesi shiyangalonye kufundeka kanje ndodana yami izwa ulaya ukayihlo ungawushiyi umthetho kanyoko 9 ngokuba kuya kuba ngumqhele omuhle wekhanda lakho nemigeqo entanyeni yakho lapha ilizwi liqondiswa njengoba likhuluma lithi ndodana yami ngendlela isiqondiso indlela yokutshela lo olaleleyo phela uthi ndodana yami kungathi uthi mntanami nje njengoba umntwana engaba indodana nombe abe indodakazi kodwa ngithanda ukuthi singagxili kakhulu kundodana leyo kodwa sigxile kakhulu ebazalini ubaba lomama okwenza ukuthi ngisho njalo yikuthi ilizwe lakithi kumbe lamanye amazwe kukhanya izinto ziyaguquka enhlalweni lekuphileni kwabantu ngenye indlela akuseyikho lokhu uNkulunkulu akudalela abantu kumbe lesiko lesintu lobuntu eliseseyikho khona kuthiwa wena ndodana umele uzwe ulayo kwayihlo siphenduke sithi umntwana uza kuzwa nxa ubaba kumbe uyise emlaya umntwana nxa engalaywanga ngabazali kunzima ukuthi abe ngumuntu opheleleyo yebo kambe sizala inyama umoya kodwa ngokunye okukhulu ukuthi labo bantwana esilabo bobaba kasibalayeni bathi lanxa beganga bexhwala besenza khonoku esikubonayo bengahloniphi bengaziphathi benze besazi ukuthi ubaba lomama lokhu kabakufuni singakhathali singadinwa ukukhuza abantwana kuthiwa omama ke kumele babe ngabanika umthetho wokuziphatha abantwana besesegumeni ubaba kuthiwa kumele laye umama ngokunika umthetho asibapheni imithetho singalandeli ukuthi kabayezwa bangamahlongandlebe bobaba layani abantwabenu bomama bapheni umthetho ukwenzela ukuthi lina unembeza wenu abe ngohlambululekileyo ukuthi wenzile okumele uwenze asikhulekeni babathixo ingcwele sinika amandla njengabazali kubana thina obaba sila abantwana omama babanike umthetho ukuthi umlando ungazwasala kithi njengabazali engxenye elinye ilanga abantwana labo bangawuthola umsa wokulalela amen
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungadinwa lokusasa Wezemidlalo uphethwe kungakathayi isikhathi umdlalo wenguqu phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamos namuhla enkundleni ye-Bavafis Stadium. Iposo ibikhokhela 1-0. Abalandeli be-Highlanders le-Dynamos bangena enkundleni besola indlela uNompembe abephethe ngayo umdlalo lo. Abalandeli be-Dimbare bazame ukubaleka legedi. Kwezinye njalo indaba, umculi olodumo uDeborah Fraser akasekho. Iphephandaba le isolezwe libika uba uDeborah ubhubhe namhla emini akwaziwa ukuba ubulewe yini. Umculo kaDeborah Fraser uthakazelelwa ngabantu abaningi kwele Zimbabwe sithi kalale ngokuthula. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Bayakhala osomabhizimusi ngokuvinjwa kwamabhanga ukuba ababoleke imali. Kulabanye njalo abathi amabhanga kawabaniki imali. Umculi olodumo uDeborah Fraser kasekho. Silukhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguGibbs Dube. Sikhumbule ukuthi ekuseni siyabesile uhlelo lwethu ngo-6:30 lingakhohlwa uhlelo lwesiNdebele sijala ukuthi ke siliphakulele elikuthakazelelayo kakhulu njalo lingakhohlwa lokuthi sikuFacebook kuVOA Ndebele kuzobuya ke ngingakhohlwa njalo sile website www.voandebele.com. Siyabonga kakhulu lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.